Trump izolo ukhethe umsekeli wakhe bamthi ngisenator we-Ohio uVance niye ozabe ehamba lo Trump lapho bencintisana lo Biden lo Kamala Harris.
Umnumzana Trump udinge umuntu sibili osamutha oyenelisa ukuthi agijigijime likubona njani lokho?
Ngombono wami into enhle kungenani ukuthi mina ngimi kuliphi ibandla bekuluphi nyawo kwezepolitiki kodwa yinto enhle ukubona abantu abatsha bephiwe ithuba lokukhokhela ukuthi labo bebonakale kwinto enhle iyakhuthaza abantu abasha ukuthi labo babambeke kwezombusazwe ngoba baye bebona ontanga yabo sebengabakhokhela.
Njengoba uMnumzana Trump ehlaselwe ngomgqibelo kumbiko wakhe okhangelelwa ukuthi uzawukhupha kusasa ngolwesithathu, singakhangelela umbiko onjani?
Sikhangelela ukuthi uMnumzana Trump ulibandla lama-Republican. Ama-Republicans ayazakala lapha eMelika ngokukhuthaza abantu ukuthi bebe lembobo bakhuluma ngamalungelo abantu abalembobo. Besizathi sithi ngabe ubeza kubuya sasa ekhulume ngodaba lembobo lolo ngoba abantu abaningi sebephendile. Sikhuluma ngabantwana esikolo, sikhuluma ngabantu nje ababukela ibhayisikopo ema-mall. Bengifisa ukuthi ake kukhulume ngendaba zokuthi kukhangelela ukuthi abantu wonke bengatholi imbobo leayithatha izandla zabantu okungamelanga bebe layo. Kodwa ngokuthi ibandla labo ngelive lelikhuthaza imbobo bathi bona ngokutsho kwabo imbobo ayibulali muntu okubulala umuntu ngumuntu, so bazabe besala vele ukuthi athathele abantu imbobo. Kodwa bengifisa ukuthi ngabe uyakhuluma nje ngodaba lokuthi asilungiseni indaba le yembobo ngoba siqede abantu, sibhindise imuli, sibhindise izigaba ama-communities. Indaba ebengithi singabe iza kuba sekudisi kodwa angikhangelelanga lokho kuzayenzakala.